Izakhamizi zeGwanda ezihlaselwe yindlala sezibhekane lolunye njalo udubo. Lolu dubo ngolokusilela kwamanzi ngoba amadamu lezikotsho sokutshile. Kubika intathelizindaba ye-Studio 7 u-Albert Ncube esemaphandleni.
Iningi lezakhamizi lithi lonaka isimo sibi kakhulu, njalo likwazi lapho elizaphephela khona ngoba indlala ekhona belesikhathi bayigcina. Okungani kuhle kwezulu nakenye sekudale ukuthi iningi lamadamu kanye lezikotsho kuthe, osekuthi izakhamizi ibhekane lodubo lokusilela kwamanzi. Ukhansila kaWadi 1 Nkaje, uMnumzana Stanford Nkala, uthi isimo sibi kakhulu esigabeni sakhe ngoba amadamu amaningi engasela amanzi.
Singathengela kule dami elikhulu elemashe lomuhle eliyilo elincedisa ngamanzi emasebenzise irrigation, selisile kakusela amanzi. Izilimo ebezilinywe khonapho sezisisa okuthi akula okuzaphuma khonapho. Bese siya esigabeni semathiya lemathetheni, amadamu abekhona awasela amanzi lawo. Kukanti-ke lezingadi bezikhona ebezincediswa yalawo madamu asethile-ke lawo madamu, izilimo lazo sezithile. Isimo samanzi sibi okunye okumangalisa esigabeni ukuthi amadamu asebenzayo angaba mavili kuphela phakathi kwamavilegisi angu-5.
Ukhansila uphinde wathi lokhu kuzaletha ubunzima obukhulu kuzakhamizi ebeziphila ngokulima zithelezela.
Ukutsha kwamadamu lokhu kutho ukuthi kuzaba lohlupho olumangalisayo, kuzabangela indlala enkulu ngoba abantu bebephila ngakhona lokhu ukuthi balime bathengise izilimo lezi ezinjabo umdida lehanyanisi lokunye. Bese kusithi-ke ngisho lasibilisa amanzi awokunatha awasekho, izikotsho eziningi kazisaphumi manzi. Lokhu kuzabangela udubo olunye singazake sihlangana layo lomnyaka, umnyaka omubi kakhulu okuthi asazi ukuthi abantu bazaphila.
Udubo lokusilela kwamanzi lusabalele esiqindini seGwanda. UMnumzana Gabriel Moyo Mawane uthi izakhamizi ithwele amagabha avuzayo ngodaba lwamanzi ngoba sesihamba imango emide ukuyawadinga.
Isimo samanzi sibi kakhulu, emadamu akusela amanzi, akusela zingadi, inkomo sezibanjelwa, yonke into vele akusamanga kuhle. Sibili lesibhorani sezitshile, yonke into vele akula nto e-right. Akula, abantu sebehlupheka amanzi kakhulu, abantu sebehamba ama-7 kilometers belanda amanzi.
Idamu leMzantsi eNyandeni ngelinye lamadamu engasela amanzi. UMnumzana Thembani Mlilo kaVillage 3 eNyandeni uthi kuyadingeka ukuthi izakhamizi zifundiswe indlela zokulima ezizasebenzisa amanzi amalutshwane.
Siswela ukuthi zifundiswe ukulima okulingeneyo. Lokhu nxaywa kuzwe abahlala bekutsho bethu into ukulima into zikagatshombo, gatshombo, zero tillage ngesilungu. Yiyo ezabifunakala ukuthi mhlawumbe wena ukuthi uzigcine labantu abakho. Liyana into iyakhona ukuthi imanejeke, angithi lula. Ngisho labogogo bakhona ukuthi bekuye nxasa ubona ukuthi kunzima, thatha amabhakede lithele.
Ngaphandle kwamanzi izakhamizi emaphandleni zibhekane lodubo lwendlala. Laloba uhulumende encedisa izakhamizi ngomumbu, uMlilo uthi lokho kudla kweneli.
Kufuswelakala ukuthi mhlawumbe bebone ukuthi okay, si-prioritize vani izalukazi lapho kulabantwana khona abancane. Laba abanyana basaqinaqinile, hey hayi, khana ngokubona kwethu ngani into leyo ukuthi hayi mayuyo, kodwa-ke hayi siyancedisa. Ngokubona kwami mina, ngibona ngathi le nto le ayila ukuthi iyazenza yona, kodwa-ke yinto leyana yokuthi wona sekuyisimo esibi, asithiphanga lesi simo.
Kwanda South lakho babhekane lo dubo olufanayo ngoba amadamu abalisele Gungwe adabuka ngomnyaka 2017 elokhu engakalungiswa lalamuhla, osekudala ukuthi uzula nathi endawoni lesifuyo ezikotsho. Umsebenzi wokwakha idamu leThulumanyange elihlangelele ukuthi liqede udubo lokusilelwa kwamanzi kulesi sabelo usemile ngoba izikhwama zikahulumende zivuza. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe
Lamlela nampa wafowembula
Gukama
Sibongeke ijaha lakoNcube ngokusethulela uhlelo lwezemaphandleni likhona le eGwanda.